Kwizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi omuhle namhlanje kungolwesine mhla ka 31 kumfumfu 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu namhlanje
ngiphakathele abayithi Maricopa County Arizona ngale engikubonileyo ukuthi ukhetho uyafakwa imali.
Abancintisa kukhetho lukamongameli weMelika vasabalele elizweni lonke bedinga usekelo sokusele amalanga amahlanu kuphela ukuthi kuqhutshwe lolu khetho.
Vele ngisapota indoda uDonald Trump. UDonald Trump into engumthandela yona ayi-one ukuthi khona uyindoda ethi nxa ikusola iyakutshela, ayimelele ukuthi uze usuke khonapho.
AbeZimbabwe labo bayalulandela ukhetho lweMelika. Umndeni wenduna ebhubhe ngeviki edluleyo uMarupi ithi ikhathazekile kakhulu ngokutshona kwakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abancintisa kukhetho lukamongameli weMelika vasabalele elizweni lonke jikelele bedinga usekelo sokusele amalanga amahlanu kuphela ukuthi kuqhutshwe lolu khetho. Umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris okubandla lamademocrats lowake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump omela ibandla lamarepublicans namuhla vakhankasela ukhetho vese-Milwaukee, Arizona, Nevada, New Mexico kanye lakwezinye indawo ezitshiyeneyo. Badinga abangakavoti labanye abathi kabakacabangi ukuthi bazavotela bani. Okwamanje kulabantu abedlula izigidi ezingamachumi amahlanu 53 million asebevote kusigaba sokuqala sokhetho lolu i-early voting. Kusenjalo idale le-Supreme Court selivumele isabelo se-Georgia ukuba sesule amagama alabo abacatshangelwa ukuba bavota ngokungekho emthethweni. Esabelweni sePennsylvania, usomabhizimusi umnumzana Elon Musk uyaqhubeka ngomkhankaso wokunika imali enengi labo abazavota kulokho okwaziwa ngokuthi yi-lottery. Iziphathamandla zaleso sigaba seziphanyeke lolu daba emthethwandaba. Odabuka eZimbabwe kwelemelika okuhlelo lwe Hubert Humphrey Fellowship umnumzana Nkosikhona DVT ulandela ukhetho lolu eseArizona.
Esengunanzelele ngokhetho lwemelika ikuthi khona ngiphakathele abayithi Maricopa County Arizona ngale engikubonileyo ukuthi ukhetho uyafakwa imali ukuthi ukhetho lube kahle. Engikutshoyo ukuthi izekhi njengathi kweZimbabwe kuyafakwa imali, ithola amakhompyutha, ithola ama-systems okutabuleta, kwenzeka ukuthi into zonke zingabi manual ukuthi uyathatha iphephuthi lapha uthini sokuthathwa kuyisiwe command center ngemoda. Hayi, lapha bayenzi khona lokhu, bayathabuleta njengemtshina i-information yakhona yonke kusenzakale, uyabukele kuscreen ubone ukuthi kuhamba njani, kutshintsha njani le into ezinjengazona lezi. Njalo abantu bakhululekile ukukhankasa, bakhululekile ukukhulumisana labantu. Ngibonile lami e-Arizona State University, ngibona abantu abatsha bexoxisana labanye abantu abatsha bebakhuthaza ukuthi babhalise ukuvota. Njalo kuqakathekile kakhulu ukuthi sinanzele ukuthi ukhetho lwalapha luyafana nalo lweZimbabwe, kodwa indlela olwenziwa ngayo kutshiyene kakhulu kakhulu.
Kambe kuyini ongawufunda izeki ukhetho lwe?
aba ukufunda ukuthi kona kwesinye isikhathi nxa sikhuluma ama elections eZimbabwe i-election ngama numbers i-election ukuthi ama number ona la sinyakwazi ukuthola yini kathesi asithi awukhothona uphelileyo nyakwazi ukuthola yini kathesi ngiwathola nga so inginanzelele lapha ukuthi kona i-transparency is big abantu bayakwanisa ukuthi bathole ukuthi bavote njani anytime sesingakuyela kumbe kwe 4 years ago ngo-2020 uyathola kulo mntu kukhona usungazithathela uzivalele wedwa uku-analyze nxa ufisa kodwa asikutholi kangako ngapha ekhaya ukuthi khona uthola ukuthi into zikakhetho lika-2018 asungangazitholi sokwadlula
unazayesizophela abanye balapha bathi ukhetho luyaphekaphekaa
ye bakhona abanye lapha bathi khona ukhetho luyaphekaphekwa kodwa engunanzeleleyo ukuthi i-Arizona ingathi ngesikhiwa yi-swing state so kule focus eningi kulaba abazombangazwe angazi ukuthi uTrump ufike kangaki laphana umbe 4-5 times lo Kamala like maybe 4-5 times so bakhankasa kakhulu endaweni yonaleyo ngoba yindawo eqakatheke kakhulu kodwa esingakufunda ukuthi khona ama-process abo lonke i-improve siyaphambili so nxa kule kube lo hlupho oluthile alulungisiswe and part of ukulungisiswa ukuthi ama tabulation machines amasha ngizalinika example ukuthi kona eMaricopa County last election ka-2020 bebekhuluma ngakho ukuthi ama printer wa overheat amaningi agcine ngasasebenzi kahle kanti sebethe ngabanye ama print sebekhangela ukuthi abasoze bebe le same problem ababelaye ngo 4 years ago so kumele ukuthi ukhetho lwethu kube lonke lukhula lu improve lusiyaphambili kungabi lonke ukukhuluma into eyodwa njoko njalo nje every after every election
lo ngumnumzana Nkosi Khona DVT odabuka eZimbabwe okuhlelo lwe Hubert Humphrey Fellowship obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekhona pa eWashington DC kusenjalo abeZimbabwe badlama ingqondo ngokhetho lweMelika lolu oluzaqhutshwa ngeviki ezayo ngolwesibili kulabo sekela unkosikazi Kamala Harris owebandla lama-Democrats labanye abathakazelela owayengumongameli umnumzana Donald Trump yena omela ibandla lama-Republicans uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxelo umnumzana Greta Spanda othakazelela uTrump lo mnumzana Fortune Mlalazi osekela uKamala Harris uSpanda usungula lingxoxo
vele ngisupport indoda uDonald Trump. UDonald Trump into engumthandela yona ayi-one ukuthi khona uyindoda ethi nxa ikusola iyakutshela ayimelele ukuthi uze usuke khonapho. Khonokho ngiyamthandela khonokho kakhulu njalo nje futhi ngibe sengumthanda futhi ngokuthi yindoda ezwisisayo esikubonile futhi ukuthi ama-Americans yebo yeba le power kodwa-ke kulesidingo sokuthi kukhulunyiswane ikakhulukazi ngodaba lolu lwe-Russia le-Ukraine ngiyamthanda kakhulu ukuthi athi kulesifiso sokuthi impiliyana ime lezi mpi zonke lezi ezise-Middle East so khonokho nje kuyangenza ukuthi khona undoda lo ngimthande kakhulu lumama lo hhayi uHarris angimzwisisi lokuthi uyini ngoba umama lo uyazi umuntu omnyama li-colored like ithini kumbe li-colored lesikoleni angumzwisisi kahle umama lo so ngalokho esebandleni leneli futhi elika-Joe Biden elokuhamba besilwa nabantu bebulalisa abantu hhayi mna leyo nto angiyizwisisi leyo
mhm babamlalazi uyamuza ututini lapha-ke ubaba uSpanda akungene khonapho babamlalazi
ye ngiyamuza ubaba uSpanda uthando lwakhe ngini ngama well ngo Donald Trump not ngama Republicans per se because ngicabanga ukuthi what Donald Trump represents is not what ama Republicans aku representayo esikhumbula ukuthi i politics yase America is two way lanxa kuya kube lama third forces here and there but it's generally two way ama Democrats lama Republicans bonke bale one thing in common uthando lwelizwe labo now sibona uDonald Trump representa ama fundamentalist or ama extremist ama racist ukhangele ngento azikhulumayo yena uDonald Trump lento azenzayo usesolwe kakhulu ngabantu ayesebenza labo abatholo bephuma emgceke bethi hayi indoda kalungelanga ipower including abantu abade bekwa administration yakhe Now, tinage esi vumelana lohlelo lwama Democrats. Ukamala Harris aso muntu omutsha ku system ye government. Uke waba involved lama states as a prosecutor, useve involved kakhulu as a vice president. Now, kuba nzima ukuthi simjudge nge performance yakhe, especially kule economy esibuyo umhlaba wonke. When amazwe amaningi abe affected kakhulu, especially after corona, siyabona ama economies are not functioning, but ama Democrats have tried to remain afloat, have tried to defend even their allies, ama allies abo in the name of Israel, ama allies abo njengabo Ukraine, which is what is important. Than umuntu ozaba le rhetoric ukuthi kufanele impi ime sizayimisa by huko khulu. Sikhumbula ukuthi last election uDonald Trump wayele involvement njalo ngabo labo Russia and stuff like that, when there was a suspicion ye interference njalo uTrump ngabantu abangathathi ukudliwa kumbe ukuluza, like sisabona udlame olwaba khona after ukuluza kukaTrump, which is an extremely bad thing. Abantu kufanele in a democratic society you must accept ukuthi kwesinye isikhathi abantu asizoba kuvotela. So uTrump, it's all about him and his empire and nothing else about America in the world.
Ubabulala zuthi umnumzana Trump akukhanye lokuthi umeleni njalo lokuthi ukwakwazama ukuthi amise ukuthi kungene uhulumende omutsha, pho-ke wena unxaka njalo umthandelani, njalo into azenzayo asihambelani laba kubandla lama-Republicans ngena khona boba.
Angizwisisi nxa kungathiwa khona ubaba Trump kazwisiseki ukuthi wenza ngani, ngoba ungazi ukuthi uyalandela ngisho lama-campaigns akhe. Ngundoda okhulumayo labantu labo betshengisa futhi ukuthi khona no undoda lo bamthanda ngoba umela, ukhuluma kuhle ukuthi umela ama-Americans yena. So ngalokho ama-Americans bonke bakhanya ukuthi bayamzwisisa, ikakhulukazi ama-Republicans ona la ohambe siya campaigna khona nxa esithi ngiyamlandela mina. Mina ebese ngibuya kokwami njengoba ngijile ukuthi mina ngumthandela khonokho ukuthi ukhuluma iqiniso lakhe ayikho khona yena. Ukuthi kuzondisa ubani, kuthabisa ubani, ngumthandela khonokuthi kalandaba lakho lokho.
Nxa sisigangela ke uhulumende obalulekileyo, akutsho ukuthi idemokrasi lapha siphela ngenxa yakhe.
Mina ngeke ngisho ukuthi idemokrasi siphela ngenxa yakhe, ngoba nxa epromota ukuthi abantu bakhulume izinto abazifunayo, mbone ngani nguye ophethe idemokrasi esidukwini kanye ngokuyakhulula abantu ukuthi muntu wena khuluma into yakho oyifunayo wena. Uyabona nawo kungela muntu okumele umesabe. So ngalokho ngumbona mina ebambe inkululeko yabantu ngaleyo ndlela.
Mhm. Baba Mlalazi, umphendule khonapho ke ubaba Sibanda uhle ukugqiba uhlelo.
Baba Sibanda, ngiyakuzwa uTrump lelungelo lokubana atsho lokhu akukhulumayo. Nxa ukhumbula ukuthi ekuqaleni ngithe mina uTrump represents ama-fundamentalist kumbe ama-extremist or ama-white supremacist ase-America. Sibabona nge-behavior yabo after kokubane sedliwe nguJoe Biden. And yibona abantu abaqhubekayo, ungalalela le message yakhe kuma-campaigns. Ngumuntu ospreada i-hate against labo ababiza bethi ngama-foreigners, against Mexicans and others, and ngumuntu oblema abanye abantu for ama-ills asekhona ku-society. Le nto siyayithola emazweni amaningi abangafuna ukuthatha khona i-responsibility, emazweni anjengabo-South Africa. Siyazi kulamanye ama-political parties ablema abanye abantu ngama-social ills that are there. For instance, gun violence. Gun violence is a disease in America, and those crimes are caused ngabantu bonke nje kungela mhlobo. Kodwa bona uTrump, not ama Republicans, uTrump le campaign yakhe baba spreader i message ye hate against abanye abantu who are not originally Americans, which is against the culture America in general. Sithemba ukubana uTrump ekasoza wine kulolu khetho ngoba indoda vele esikhumbule convicted against ama crimes akhomileyo njengabo felon, which is a big crime. Nabantu abamsupportayo abanjabo Elon Musk abafuna ukwenza i-vote buying egcekeni ukuthi sizanikeza abantu imali engaka, okuyinto eyenzakala emazweni apua ase Africa agcina ama detectors iba benzi ivote buying. Unfortunately mbona ngani khono ku American society akuvumalakalanga enjalo kakukho abantu bazakureject.
Lapho lizwe umnumzana Fortune Mlalazi osekela ibandla lama Democrats. Lo mnumzana Greta Sibanda ohamba lela ma Republicans. Litonsa nzima ibandla elibusayo kwele Botswana, ele Botswana Democratic Party ekubalweni kwamavoti kulandela ukhetho oluqhutshwe ngolwesithathu. Abanye bathi nxa kukhangelwa impumela esiyethulelwe uZulu, umanyano wamabandla aphikisayo we-Umbrella for Democratic Change ulakho ukunqoba. Umqondisi Dube uyalandisa.
I-BDP yilo lodwa iqembu eselibusele eBotswana selokhe ilizwe lathola uzibuseko leBrithani ngomnyaka ka-1966, kodwa kukhanya umbuso walo usungatshabalala kumbe uxege okumangalisayo kulandela ukhetho lokudinga uhulumende omutsha oluqhutshwe ngolwesithathu. Impumela esikhona itshengisa ukuthi ibandla le-UDC lithethe izihlalo zecouncil ezidlula ongamashumi ayisithupha ekhulwini, noma nje enye impumela ebangakayithulwa engesikhathi sokuya emoyeni. Kudale lephalamende i-UDC bekhandelwe ukuthi inqobe kwindawo ezingamashumi amahlanu, ukubalwa kwezinye kusaqhubeka okutsho ilakho kwengeza ihlalo zayo. Ukuthi ibandla libuse lidinga ihlalo zamalunga edalele parliament ezingamachumi amathathu lanye i-31. Ibandla le-BDP belisilela endaweni eziningi, kwezinye liphume lingelesithathu ngemva kwelinye eliphikisayo leBotswana Congress Party. Imizamo yokukhuluma lesikhulumi se-BDP phezu kwempumela esikhona ehlule ibandla lelisithi lisalinde ukuthi libone ukuthi kuzahamba njani kusiyaphela ilanga. Kusenjalo abeZimbabwe abahlala kweleBotswana bathi noma nje kade sebejayele ibandla elilodwa le-BDP abalavalo noma kungangena eliphikisayo. Umnumzana Ntokozo Thebe utsho umbono wakhe phezu kwempumela ethulwe lamuhla.
Kuzaphendla mbijana sala bokufika i-opposition ingathatha umbuso, ngoba ivele ithembisile before ukuthi izabopha amafindo lapha lalaphana. Nxa i-ruling party ingadliwa kungani kuzaba nzimanyana, especially kwabokuza ingasatsho ngokuhlala kodwa ezigabeni zokusebenza.
Kodwa uThebe uthi kungaba umnyama ongelampisi, ngoba iningi lethuka ngesikhathi kungenwayo ngumongameli umnumzana Ian Khama.
Even u-Ian wathi engena abantu bathi kuzaba nzima, kodwa kwagcina ku-right. Akula ilizwe elingela ama-foreigners. Even now America it's welcoming ama-foreigners. So asingethukini as long sisesimweni esi-right.
Ngaphansi kombuso kamasisi ugijimisana labaphila kwele Botswana bese kwehlile njalo bezama ukwelula isandla othabe Zimbabwe bangene besebenzisa isithupha. Kodwa wonke la manyathela achothozwa kakhulu ngamabandla aphikisayo. Omunye weZimbabwe umzana mkhululi moyo uthi basabukele ukuthi ukhetho luhamba njani bengazi ukuthi kusasa imumetheni.
Kodwa hayi, ukhetho lohle kakhulu lapha eBotswana, kuyajabulisa indlela abenza ngakhona.
Kusenjalo ocubungula ngezombusazwe esekolitshini le-University of Botswana isikhwica mfundo Zibani Mountaini uthi inkohlakalo ukusalakala kwemisebenzi ngokunye uhamba phambili ongabe kudale ukuthi abantu bengavoteli i-BDP ngobuningi.
Inkohlakalo iphezulu kakhulu, lokhu kwaqhamuka umkhuhlane we-COVID, i-corruption isiphezulu okumangalisayo okudale ukuthi isikhwama sikahulumende sale singela mali.
Inhlanganiso eqhuba ukhetho kweleBotswana, e-Independent Electoral Commission, ithi ikhangele ukukhipha impumela ngokupheleleyo kusasa. Ngaphansi kwesisekelo sombuso, ibandla lamalunga edali lephalamende amaningi yilo elikhetha umongameli welizwe. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7, ngisabron kweleBotswana.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umthethwandaba wakwele Kenya usunqume ukuba uhulumende ulelungelo lokuthathisa umsekele omutsha kamongameli umnumzana Kithuri Kindiki isifundo sakuqala sokuqala umsebenzi. Amagqwetha alo obengumongameli umnumzana Rigathi Gachagua wasuswa embusweni kulandela ukutholakala kwakhe elamacala enkohlakalo. Waphanyeka udaba lolu emthethwandaba ezama ukuvimba umsekeli omutsha ukuba angene esikhundleni sakhe. Iziphathamandla zikahulumende weMelika lezakwele Israel ziyakhulumisana leqembu leHamas bexoxisana ngokubeka phansi izikhali bekwele Khatam. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Uyakhala umdeni wenduna uMarupi othi kumele kuhlolisiswe indlela abhubhe ngayo eseHarare ngeviki ephelileyo. UAlbert Ncube uyalandisa.
Imuli yakoMarupi ithi kukhona okunuka santungwana ngokujona kwendodana yabo ebengqusa ukuyayelatshwa ngemva kokutshaywa likhanda okungapheliyo. Umnumzana Gerard Mlotshwa, umkhwenyana kamongameli Emmerson Mnangagwa onguye wanxusa induna uMarupi ukuba hambe esibhedlela eHarare, ubesengcwabeni yenduna esilonga lapho afike khona ngendizamtshina yohlobo lwehelikopta. Umalume wenduna etshonileyo uChief Badalala oyemawaza uthi kulesandla semfene ekutshoneni komzukulu wakhe. Uthi ukubhubha kwakhe sanda kutshontshela imota abeyiphiwe ngumongameli kuveza obala ukuthi kukhona ukunuka santungwana. Ekhuluma emzini kaMarupi lapho afihlwa khona izolo, uKhadalala uthe lo enze lokhu uzajeziswa.
Ninye mina ngedwa ngiyasikhuluma, bangaka abangasoliwe bangaba khona, anjengo ukuthi liphakamise izandla kwethu, asikhulumeni enhliziyweni zethu, siyasola. Esintwini ngithi umzila lo engikhuluma ukuthi ngiyawudweba kasoza weqa. Kimbirwa mujana mapopole ya izinambala. Kirea uriki uwili alifungi. Niyabonga ngakhulumi kakhulu.
Umngani wenduna etshonileyo, induna uSitawuso eBedbridge, uthi lakazwisisi indlela omunye wakhe ahambe ngayo.
Umuntu vele wayehlala e-jovial, efaka ama-jokes kakhulu. So even ukufa kwakhe, ayidiliveki even khathesi ukuthi wahamba njani. Izitori ezikhona, into zangkhona is not adding up ngitho at all.
Inkokheli yezinduna uMtshane Khumalo uthi kubadanisile ukudlula kukaMarupi njalo kukhuthaza imuli eseleyo ukuthi ingabangi isikhundla.
Sithe sisakhangele ukuthi ngumuntu othathelwe imota khona sizabuya sizomkhulumisa, sasesizwa wona lo mkhosi esibuthene ngawo lapha lamhlanje. Awu bantu benkosi, siyathemba bakoMarupi ukuthi alizukulingisa abantu abaningi asebesithi kungaze kwedlule induna kuqalise imikhankaso ezaqeda iminyaka ethile ukuthi abantu aphume lo muntu abamfunayo.
Umnumzana Gerard Mlotshwa onguye owanxusa induna uMarupi eHarare ukuyayelatshwa imuli yakhe ingazi lutho, uthi ngokubona kwakhe induna iphuzile ukuthola uncedo esibhedlela. Umlotshwa ngumnwe labo abafuna iplazi leDurban Ranch elisezandleni zeGonder Rural District Council.
I actually never met him at all.
Lizwile induna emngani wakhe isithi kunyanga ezintathu ezidluleyo kubelaliswe esibhedlela engezwa kahle. Ngibona ngaleso sikhathi kukhona ukukhulu obekumele kwenzakale, kungenela kwami kuphuzile. Isimanga yokuthi angikaze ngihlangane laye uChief, angikaze ngihlangane laye njalo uyangidanisa lokhu.
Induna uMarupi ebeleminyaka ekuzalwe ngamathumi amabili lasiyagalombili 28 ithi yomngayo. Amapholisa athi ahlolisisa ukubhubha kwakhe njalo azakwethula kusikhatshana okuveza ukuba ubulewe yini. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngikombe zimbili esilonga ngu-Albert Ncube.
Umbiko oqakathekileyo ngezokhetho lweMelika. Umsakazi wakho weStudio 7 uzakulethulela ezokhetho lweMelika ngokugcweleyo kuze kuyefika usuku lokuvota ngeviki ezayo ngolwesibili. Lalelani izindaba lezi lezinye khona lapha emsakazweni weStudio 7. Lilakho njalo ukusilandela ezinkundleni zokuxhumana ezigoqela iVOA Ndebele Facebook, VOA Ndebele Instagram, VOA Ndebele X, ne VOA Ndebele WhatsApp channel. Sikhona njalo ebulenjini be-internet kukheli ethi www.voaindebele.com.
Ababelima uChinda eGokwe enkabazwe bathi okwamanje sebelima amakhabe abathi alenzuzo ephose ifane laleyo etholakala ekulimeni uChinda. UTobias Mudzingwa usipha loludaba.
Abalimi lapha basesigabeni sikaGumire Mete eGokwe South enkabazwe. Abanye abalimi laba bathi bekela ukuliba uChinda ngenxa yokungatholi ngemfanelo imali yabo kunkampani kahulumende eCotton Company of Zimbabwe. Abanye behlulwa imali yokulima uChinda njalo lokuswelakala kwamanzi okulima ngokuthelezela. Unkosikazi Evelina Mpofu ngomunye wezakhamizi esezilima amakhabe.
Hayi, ibhizinisi leli lamakhabe lihle kakhulu ngoba linceda abaningi. Iminyaka yonke bayaphuma phakathi kwendlala. Baphile okuzwayo impilo enhle labantu ababezindlini.
Unkosikazi Mpofu uthi uyafisa ukulima amakhabe amanengi okwedlula lokhu abekwenza.
Ngiyalo uthi nxa izulu lisina emasimini nami khona ngale ngingahlanyela sengiwathuthela eGokwe ngale bakhona abantu abama bahlala eGokwe laba bayabe bethengisa bengithumela okuncane ngiphila bengithumela okuncane ngiphila.
Banengi asebelima amakhabe esigabeni lesi. Unkosikazi Winette Kafirira uthi amakhabe alenzuzo enhle kakhulu.
Business yangkhona ngibona ngani ivi-right ngoba liyanceda ngesikhathi esikhona. Singamalima so angayenza kuhle, sihamba siyathengisa, sesithola imali. Zinceda izimo le abantu ahamba ngaphi esikolo. Ngiyakhuthaza kakhulu ukuthi kahlumele amakhabe ngokuba amakhabe ibhizinisi elingani lingcono kule cotton. Ngokuba i-cotton yakwazisa liphuwa imali khonapho, manje amakhabe liyaphuwa imali khonapho. Uncedo siyasifuna uncedo olunjenge izigubhu zokusprayer lo muthi wangikhona lazi intanga zangikhona.
Abanye abalimi abakhulumele Studio 7 bathi kulabo somabhizimusi abathenga amakhabe amaningi ngemali ephansi, bona bakhangelele ukuba insimu eyisilinganiso sehektha kumele ibalethele inzuzo efika inkulungwane lengxenye zamadola eMelika $1,500 kusiyafika inkulungwane ezine zamadola $4,000 uma kulinywe ngemfanelo. Umnumzana Thembane Mpofu, umlimisi ohlala esigabeni seLower Gweru olima amakhabe, uthi kuqakathekile ukuwalima ngendlela eqondileyo.
Nxa sihlanyela amakhabe it's important ukuthi siqale sibone ukuthi inhlabathi yethu inone kanganani ukwenzela ukuthi sibekwazi inani lomquba lama-fertilizer okufunakalayo. Also amasimu ethu kufanele abe angela ngitsholo tshani ukuze amakhabe akhule kuhle. Afuna njalo ukuthelezelwa ngamanzi ayenelayo. Kuqakathekile ukuthi nxa senza every week inhlanyelo yethu kumele ifakwe imithi yokuvimba imikhuhlane.
Umnumzana Dumisani Sibanda, ingcweti ecubungula ezomnotho, uthi kuqakathekile ukuthi kube lamafekithali ezithelo ezifana lamakhabe.
Kungaba le factory eyenza i-processing eduzane labantu abakhona, kube le market edingiweyo ukuthi nxa besenza imakethe abazabe zisenza ama-products akhona anga. Ukuthi i-product e-water lemon based drink kumbe bayenza i-jam. I-processing ebabe kuyi-value addition to ama-water lemon ingenziwa nxa kufaka i-processing plant khona lapho ama-farmers asebenzela khona.
Bakhona abasesigabeni seGumire Mete abathi loba amakhabe ele mali enhle kabasoze beyekele ukulima uChinda ngoba yiso isilimo esabakhulisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseGokwe South, nginguTobias Mudzingwa.
Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esizaqhubeka sixoxa ngokhetho lweMelika. Ayike kwanele mthwaka zomuhle olivale lisayo nguntunga milinko ma lilale.
Ya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana.